Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alitshona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babuye ngobuningi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla leMDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuqathisa funeral nale kababu Tsvangirai kuze kube namhlanje ilanga leburial. Hayi, akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku angokufalelisa umoya. Kodwa ke sibone siba udlahela, sibone
abantu abaningi basole kakhulu udlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukubulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli njalo webandla leMDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandlaleli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTsvangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe unkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxele intatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobuningi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwasekusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, wathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi umuyi uTsvangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi iZimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke eleAfrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu?
Yes, ibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe uchayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acathe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisela ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduze bebezambulala lokumbulala. Wabebethwele abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ayezibalisa uOpha Mtshinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. ulapho ke uzulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisi le washe waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona kodwa kasane lisanga kuyafika emzini kaTsvangirai ukuthi ayelugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School okuba yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwakuqala ukhuphe tshaywa ngincane ikhumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya
unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini
unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kokatshamisa nguyo omchilo ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uzulu abona ingane ibingeyokududuza unkosikazi Tsvangirai leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke kumbe inkulumo zonke kade zisethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ufelwe nguyolahlekelweyo umkhokheli we-ZCTU singakhumbula kuhle i-ZCTU kulapho yiyo eyazala i-MDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane lozulu obebuthene kulo mkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi iziphatha amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko ukuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTsvangirai baxolise ngezenzo zabo abazenza uZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside
Hallo ke ngumevis gama intatheli zindaba yeStudio 7 ubexoxa ecingweni eseBhukera lokho sikudaba lunye siphinde saxoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bed Nico Bebe osinde ekuchayweni ngabasakhulayo bebandla leMDCT
okumangasha abantu ukuthi kube ama youth lakasikwazi ukuthi abevela ngapi kodwa esikunazeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sagcina sesincedwe sibuvikelwa ngamapholisa but kuthe after that amapholisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sagcina sengena komnye ukwaba wasengena semzima bathi ngenani lapha ekhithi tesesekhishini bazama ukujika amatshe bechaya indluliyana babona ukuthi akula nto abangayenza then thina siphakathi omunye wathatha sikhuni wazama ukuthi achise indluliyana siphakathi fortunately izulu belisima so indluliyana ngayisalayithanga
manje lina lifikile yini wabekwe khona uTsvangirai kumbe bekulomango mbijana
besikhona apho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabantu sifuna ukuthi siye khuluma umama umama uTsvangirai sifika lapho ke bese siqalisa ukusebenza hayi vela sisafikanga lokuthi sifike singena endlini komama uTsvangirai sigcineke sokuyisiphithiphithi sonezo so singabantu abatshayayo kudilidelwa amatshe kudilidelwa izigubhu zamatshwala and abantu bona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi banze kwenza lowo msebenzi
sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcini isihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo
bakathi o Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu esingathi khona hostage bebebanjiwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba hostage labo baze bafika umsebenzi siqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi
umonzo ora ke sizwa uthalaye uphose wachayo
kade sisonke kade kunguma ukuvipha umkhube kungumonzo ora
lo ke ngumnumzana Bed Nico Bebe unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera Sloko sikudaba olufanayo obengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tsvangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa. Lo manje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli egoqela umsekeli kamnumzana Tsvangirai uDr Dokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla mnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulwe emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu esindebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba sebulawayo South kukhetho olulandelayo umnumzana Mzaca Josephat Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTsvangirai lokuxotshwa kukankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la ngubekwa kuka Morgan Tsvangirai into embi eyayingisa kakhulu esithengisa kakhulu ububi bephathi yesibusayo iZANU-PF ngoba sokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu okungathi hasa kuhle kuhle bona laba bantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale kuphetsha kwaChanga usebenze badikiya impi ukuthi kuliwe kafisa ukuthi makhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into ephamanzekile umuntu ophamanzekile uchamisa but ngasokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esengathi ngabe MDC so ngabantu esezinzwa ileli ibandla libusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ifaleka eMorgan Tsvangirai lento eMDC isibanjwe iZANU-PF yase controller yasenduza bengaqedakala.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona susela ngosuku esishiya kuze kuyenamhlanje kulokulwa okuningi kodwa lokho kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo i-result esuke yabakhona ukuthi kube lokuxokozela kube lokulwa kube lokuthethisana lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu sokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ubaba uTsvangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisanga kuhle ngesikhathi esadla amabele.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTsvangirai ubekiwe laloba labo abathiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathi sifunerali naleyo kababa uTsvangirai kuze kube namhlanje ilanga leburial hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokuvalelisa umoya kodwa ke sibone usiba ludlakela sibone usiba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mina ngokwami yazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona ungakudingisisa kade uzathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi amele iqiniso yizo izinto ezigcina zisenzakala uma kulomunye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTsvangirai sekuveze okunenyi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguprezi yangulube, ukuxotshwa kukamakhuphe ebuhera emfeni kaTswangirayi kubonisa inketha bechavi esebantwini baseshoneni. Kubonisa ukuthi abantu besindebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini baseshoneni. Njalo futhi ukuthi umakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakale exotshwa emfeni kaTswangirayi obe ngumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTswangirayi naye ubevele emsebenzisa umakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni.
Ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile, njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Vuka Mawulele, Studio 7 sesitholakala ekuseni seni ngo 6:30 a.m.
Uhlelo lwethe connection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tswangirayi, yena obekwe izinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela, laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa bedubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekhiziba. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale ikhomishini elikhuluma ulimi lwesishona. Ikhomishini le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isindebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazwe weGukurahundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation
and the reconciliation yakhona nxa bezokhuluma lathi amaNdebele besiqolisa bathuma abantu besishone not to that
omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi icommission le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke kufakwe abantu abadabuka endaweni ezishiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu
besikhangelele ukuthi ngabe phela kuba khona amakhalane phela ngabe kuba khona amavenda ngabe kuba khona amasuthu ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela icommission imele ikhangele inhlelo zelizwe lonke
umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa icommission elabantu bohlangothi olulodwa uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe
ikusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona ende into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kombhuqazwe owayenzakalayo sifuna ama-CV abagcweleyo khonaphana basitshele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni
Umnumzana Angleston Sibanda ongumqondisi weShalom Project esebenza njalo leqembu leGukurawundi Focus Group yena ke uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba ethi iyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amachumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje
ubuhlungu be over 30 years asonto encane so abantu abaqondile ukuthi benze njalo kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi basebenzi demonstrative bazanazela ukuthi still have to move forward kube le way forward bahlale phansi umhlangano uqhubeke
omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi seGukurawundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe njalo kusehlukaniswa ishona leNdebele njalo iningi lafela ukuba ngamaNdebele
Sasika samtshile basini kwethuza bathi maNdebele uko mashona uko
Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo seGukurawundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakomishina ukuthi bafunani
sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo ngokwazi kwabo ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi sa
Omunye wamakomishina okhulume le Studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njengecommission bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke.
Sizaqhubeka njengecommission siyengeja ama stakeholders wonke especially ukuthi bezwisise injongo yeprogram le.
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi icommission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lweGukurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokho sekudabalunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho icommission ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lweGukurawundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe weGukurawundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Inengi lithi commission le kuzamelelayo ibunjwe kakutsha. Okuningi asizweni ku Albert Ncube esemajawundeni eGwanda.
Iningi labantu belikulumhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela ikomishini le ebunjwe ngayo lisithi igcwele abantu bezompangazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uZulu ngesikhathi sombhuqazwe kwegugrawundi. Amalungu ekomishini le abekulumhlangano abalisa usaphethe isikhundla somgcini sihlalo umka-Enias Gwedere unkosazana Lilian Gwedere. Umntakamphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yeMandebeleni Lesincube, umnumzana Godfrey Chada, nonkosazana Patience Tiratsa, umnumzana Mbuso Fuzwayo ebhethi likaZulu, uzole indlela le ikomishini ebunjwe ngayo.
Igcwalise amashona, wafaka indebele eliyi-1, angikwazi it's whether it's either to address the problem or ukuyigqibela kumbe ngimali.
Unkosazana Juliet Nkiwane yena uzole amalunga ale komishini esithi ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe. Unkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Amanyakhona ezindleleni lapha sihlala la. So when i-truth isiphumile, sicela ukuthi kube le-justice. Ngoba i-peace lokuthi ngiziconcile nomuntu yena engangizange ngimbone kumbe kungase kube le-justice eyenzakalayo, kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uDaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamela ahlaliswe phansi le ikomishini aveze akwaziyo ngodaba lwegugrawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le komishini ukuze kube lokuthula elizweni njalo uZulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza gadalala ukulwisana lamaqembu amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela umnumzana Abdul Kader Basir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo owayengumqeqetshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lonkho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eHaveron kweleBotswana.
UMafu osephendukile ukuzoqeqetsha kweleBotswana uthi lokhu engakatholi imali yakhe ngamapula ayizinkulungwane amakhulu amabili R200,000 ayikweledwa liqembu leMotshwedi Center Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqetsha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ukubhadala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000. Kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Iklabhu yana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa labo bakhanya banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayiripota kuzifa ngapha i-birthday ethi yona kayikatholi incwadi evela kwabakithi ekhaya, so ngisamele lapha ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali nengakhuli kana angeke ngayikhosa.
Uthi iziphathamandla zeChiefs ziyantela zisitha ulalutho uMafu azalwenza.
Yabona abasenda Chiefs basihlekela nje bathi even izifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngani into yami vele izazivela nje njalo so hayi mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwa ngoba ngiyaba-trust abakithi ukuthi bazamncedisa
abeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa kukanti sikhulumise chiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda umafu wakhathese kabalayo imali yokumbhadala ngingumathini kwenya oyindaba zeStudio 7 ngisahabron kwele Botswana
siyabonga kwenya ihlelo seluphelile igama nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.